Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomu hle ola mugela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 4 kunhlangula 2021 ngontungameli inkomo endabeni sekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo.
Akusimangalisi ukuthi imizamo yonke le ibe imizamo yokuthi ufuna ukuthola amavoti ngo-2023.
Uhambo lukamongameli Mnangagwa kobulawayo lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Uhlelo lokubhalisa ngokuncedisa abantu ukuthi barejiste njengamavota luhlelo esibenzayo izigaba amaprovinsi wonke eZimbabwe.
Ivandla le-MDC Alliance liqhuba uhlelo lokuqoqoda ezindlini likhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kulaba ngamatshumi ayisithupha lanye 61 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane elamakhulu ayisithupha lane 1604. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane phose ezingamatshumi amane 39,092. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1,922. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,368. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 684,164. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 364,340. Lanxa abaphatheke kumidlalo yokuzilibazisa bamukele ngenjabulo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo izolo, abanye abezombusazwe bathi uMnangagwa ukanya esedinga amavoti kuleli dolobho nanku ukhetho luka-2023 solusondele. Umnangagwa ubelande ukuyavula umcimbi weBulawayo Arts Festival wona ogqitshwa kusasa. Umongameli Mnangagwa ehamba nomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga kanye lezinye iziphathamandla zeZANU-PF bavakatshele indawo ezitshiyeneyo ezivalisa isithombe sikamuyi uMnumzana Joshua Nkomo esisenzikini yedolobho kanye lesihlahla lapho okubikwa kwalengiswa khona amaqhawe omvukela ngesikhathi sombuso abancindezeli abamhlophe ngo-1896. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo.
Sicabanga ukuthi akula good intention entweni le ayiyenzayo. Cabanga ukuthi kukhona ubuthakathi thize abenzayo kumbe angabo, ikakhulu sinanzelela ukuthi kuvike eliphelileyo ubeseharare edethela waze wakhipha isicathulo khona le. wombuyanehani usebuyile futhi namuhla sokugeziswa isithombe sikaNkomo ukuthi yena buye ukuthi kutheni kanti imali yokulungisa izithombe indaba beyithola kodwa yokulungisa imigwaqo leyokulungisa izibhedlela lokunye okuqakathekileyo empilweni zabantu wayingatholakali simangaliswa laye ukuthi kule moto eziyi-6 kuphela ezamapholisa kubulawayo province kodwa uhulumende lezanu PF bale moto eziningi kakhulu abazidlalisayo hayi lokhu kuyasidanisa
siyabona abanye abakumsebenzi wokuzithokozisa nokuzilibazisa bayamncoma umongameli Mnangagwa besithi uyathuthukisa ezemidlalo ukubona njani wena lokhu
hayi mina kangivumelani lawo lowo mbono okuthi uyathuthukisa ngoba xa kukuthi uyathuthukisa ezemidlalo lokunye okuqondane lalokho kungani eZimbabwe sile TV station eyodwa abantu laba abakhulumayo ngiyakhola ukuthi abalayo ichoice ngoba vele akula choice sile TV station eyi-1 ama activities malutshwana amankampani amakhulu amaningi awasafani so yena njengobaba upresident Mnangagwa njengobaba vele responsibility yakhe ukuthi acreate imisebenzi anakekele izibhedlela lokunye kodwa yena uyafuna ukuthi angayenza into encane abongwe ezifu yenzela abantu ifeva khona kungiyo umsebenzi wakhe
ngokubona kwakho ubona ngani Mnangagwa engaba esekhankasela na ukhetho ngokwenza lokho akwenzileyo
yes siyawazi ukuthi uvelewe imizamo yakhe ngeyani xa nje la njengawe njengoba uyintatheli izindaba nje ngiyakhola ukuthi uyakwazi futhi wakwahlangana lakho amalunga amakhulu awezani PF Politics Bureau manengabi ayetshela abantu etshela umphakathi ukuthi nasebaqalisa ukulungiselela 2023 khonapho kwakungu 2018 sisanda uqeda ukhetho bahle bathi sebelungiselela 2023 so akusimangalisi ukuthi imizamo yonke le ibe imizamo yokuthi ufuna ukuthola amavoti ngo 2023
Umnumzana Mbonisi Gumbo ngowebandla lemthwakazi Republic Party Sixoxe njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele yena othi ufisa Mnangagwa ake ayefika lasendaweni ezabulawelwa abantu ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi
into le ukuthi upresident evakatshele imagrounds enxwala lapho kwakulengiswa khona abantu ngingathi ngumbono omuhle kuye ngoba uyaappreciate imbali yeZimbabwe kodwa ngibona ngani kusuka kube le contradiction ngoba uzananzela ukuthi khona uhambe eground nenxwala lapho inkosi umzilikazi lelo Bhengula ababesenza ezomdabu khona ama cultural festivities kodwa kwenzakala isikhathi uhulumende weZimbabwe engafuni ukuthi elamandebele libe lenkosi siyazi ukuthi sebeke bazama umzamo ukuthi kubekwe inkosi kodwa igovernment eZimbabwe yakuvala lokho upresident usuke wahamba esihlahleni lapho kwakulengiswa khona abantu ngamakhiwa uzananzelela ukuthi eMathabeleland ziningi indawo lapho kwakubulawa khona amandebele nguhulumende owezanupf okubalela iBhalagwe lezinye indawo ezinjalo yisuka ngizibuzo ukuthi nxa upresident evakatshela indawo leyi uke wazi ukubuza yini ukuthi kambe ezinye indawo lapho kwakubulawa khona amandebele ngabantu abamnyama zikhona na kumbe angaba lesibindi yini sokuthi ehambe eBhalagwe ebona okwakusenziwa ngabantu abamnyama amasosha e-50 brigade ngoba ngithemba ukuthi efika khona mbana wabubona ububi obabusenziwa ngamakhiwa elengisa abantu abamnyama kodwa mbona ngani ububi obenziwa ngumuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama ama buwesula lobo bezwa amakhiwa
uthi wena ufisa Mnangagwa ake ayefika eBhalagwe lapho kwabulawelwa khona abantu igugurawundi kungani kuqhakathekile kuwe lokho
mina ngumbono wami ngibona ngani kuqhakathekile ngoba izikhathi eziningi abantu bathwala nzima ukuthi bekhumbule labo ababulawa ngesikhathi segugurawundi ngesukwane esanda kudlula bekule memorial lapho imuli kaShiri ekade icabanga khona kumbe ngathi kade bekhumbula khona umuyi uPeres Shiri owayengucommander we-50 brigade akula muntu owabavalelayo bazenzela umcimbi wabo bakhuluma ngoShiri ngendlela abathanda ngayo kodwa kodwa ke abaselwa izihlobo ngenxa yeGugurawund eyayikhokhelwa nguShiri lanamuhla abenelisi ukuthi behlangane bekhulume lokho abafuna ukukhuluma ngabantu abafayo bengethuki bengekho evalweni. Just 2 weeks ago abebhejo likaZulu bathi besiye eBhalagwe ukuthi becommemorate abantu ababulawa eBhalagwe bamisa ngamapholisa bagcina behambile bayafaka ilitshe, ilitshe lelo latshontshwa. So kuyamangalisa ukuthi khona singakhuluma ngehanging tree, singakhuluma ngokunye kodwa singakhulumi ngento ezasenzakala ngo-1982. Asiqale ngeGugurawund.
Umnumzana Senzele Ntebele uhlaziya ezombusazwe isikhulumeli sebulawayo as festival. Umnumzana Josh Nyapimbi utshele iStudio 7 ukuthi ukuphatheka kukamnangakwa kulumcimbi kwenyuse isithunzi sawo. Ngokunjalo uthi bayathokoza. Ibandla leMDC Alliance lithi izinkokheli zalo lazo ziyaphathisa kuhlelo oluqhubekayo elizweni jikelele olokuqoqodela abantu ezindlini libakhuthaza ukuthi bebhalisele ukuvota njalo bagcine ukuthi amabizo abo akhona kuluhlu lwabalemvumo yokuvota kukhetho luka-2023. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabandla ezombusazwe ephakathi kokukhankasela lolukhetho oluzadinga umongameli, amalunga ephalamende kanye lamakhansila. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamholi waleli bandla umnumzana Welshman Ncube.
Uhlelo lokubhalisa nokuncedisa abantu ukuthi barejiste njengamavota luhlelo esibenzayo izigaba amaprovinsi wonke eZimbabwe. Uhlelo lolu lubuyela emuva koBulawayo ngezinye izizathu zokuthi bekungasebenzeki ngenxa yengxabangxoza leyenziwa yilabo abasebenza bezami ukudestabiliza i-MDC Alliance. Kodwa hhayi sesingena iprovensi elibhashi inkokhelo yeprovensi isingena ngena ama-district wonke besenza i-bodo bekhangela ukuthi ngoba nihamba abantu bengakabhalisa ngabancedisa njani ukuthi bayebhalisa ngabafundisa njani ukuthi bakhangele ba-check-e ku-voters roll ukuthi bakhona yini njengoba ukuthi yaseswe ngaku-website yevekileyo yenelisa ukuthi ngizobakuthikisana kumbenani konke khonokho kufundiswana kanjani. Yikho-ke kubizike i-leadership inkokhelo yeprovinsi yaboBulawayo angithi ukuthi nike bakhuthazwa lami siye qoqa ukuthi kuqakatheke kangaka ukuthi kangakanani ukuthi kuregistre kuba nama-voters. Yikho-ke ngisho emakhokhoba kule viki sizabe silokhe sibhoda ama-district wonke sikhuthaza abantu ikakhulu ontanga.
Sikhuluma nje emakhokhoba abantu bebekwazi ngempela ukuthi sokuvulelwe ukuthi bengabhalisela ukuvota njalo bekhanya bezimisele ukuthi benze njalo.
Bemuye nasibili lapha bebengena khona akuhle ngomusa abahamba bethungisa bezaza. Kodwa-ke loba beyake bekhuluma ngendawo yokubegesta abantu abaningi babe sebevota indaba ezikhona ezibahluphayo ngohlupho olukhona ezweni indlala konke khonokho kekutshintsha kuntshintshwa nabantu kuzene foreign currency lawa kuntshintshe lapha intengo zifelile kumbe uthenga ngamabhondi uthenga ngama-US dollar abantu kanti manje kuzbathelani ukuthi kube kulokhe kusenzwa konke khonokho kwenza abantu behlupheke kangaka.
Umnumzana Welshman Ncube ngumsekeli kamholi webandla leMDC Alliance. Iziphathamandla zePhalamende e-Afrika, iPan-African Parliament, zithi sezizamelela ukuzwa kumanyano we-African Union ukuthi ziqhubekele phambili njani ngodaba lokukhetha umkhokheli waliPhalamende omutsha kulandela ingxabangxoza ebekhona kuleli dale ebangele ukuthi ukhetho lolu lungenziwa. Amalunga aleli dale ehluleke ukuvumelana ukuthi aqhube njani ukhetho ngoba amalunga avela emazweni asezansi e-Afrika agoqela eleZimbabwe lalawo asenyakatho esithi isikhundla lesi kumele sintshintshwane ngemihlubulo yaleli zwekazi kodwa abemazweni angentshonalanga lasempumalanga abayibo abahlezi bephethe lesi sikhundla bengafuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli izindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware.
Ingxabano le iveza ukuthi usesekhathana ukumanyana kwethu njengezwekazi le-Afrika. Ngakhanyeka ukuthi into ebaxabanisayo yindaba nje elula yokuthi kunikane amathuba okukhokhela iPhalamende yethu. Ungasukuthi into engabhalanga phansi into eyabhalwa zinkokheli ezasungula lePhalamende, into eyabhalwa phansi zinkokheli ezasungula inhlanganiso ezimanyanisa e-Afrika ama-MPs lawa ahlala kuleli dale ayala kulandela leso sisekelo okuyinto ke ezisa usizi ngoba ke nxa singasanikana amathuba sesibuyela endaweni yokuthi ke kulabanye abazibona belelungelo lokuthi abazaphatha isikhathi sonke. Nxa kunjalo kutsho ukuthi ke asivumeli imbono etshiyeneyo ngoba nxa kuzaphatha umuntu wase-Entshonalanga e-West ngale ngoba yibo abale majority kutsho ukuthi ke imbono azabeyivumela ngevela khona ngale and i-style of leadership ngiyakhona ngale. So ukukhula kwethu i-growth yethu is limited ngaleyo ndlela.
Lu ngalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho?
Kulula kakhulu kuyixazulula lendaba. Angithi bathi majority yiyo eyenza idemokrasi. Kulungile. Laba kabe West abama French speaking, abakhuluma isFrench, ama countries lawo akhuluma isFrench, oSenegal, Cote d'Ivoire, ngoba kuyibo abaningi bazavota bekhetha kwabo umthungameli. Kulungile. Akube njalo kube umthungameli wakhona ngale. Kodwa abasekelayo abaphethe izigaba zokuthi vice chairperson or organizing secretary aphathwe yilezi ezinye izigaba ezinye njani ezilele samajority. Nxa ukuthi umongameli uvela e-West Africa kuboSenegal, umsekeli wakhe abuye ngapha asuke kithi ngapha ezansi e-Southern Africa ukuthi ke nxa kulo treasurer uzozaselektwa abe ngovela kubo-West Africa kubo-Nigeria omncedisayo avele ngapha e-East kubo-Kenya. Kungabi ukuthi zonke izikhundla zivela esigabeni esisodwa kodwa hayi zilinganiswe ngokuthi amazwe or inhlanganiso ezibumba leyo Phalamende zingaki.
UMnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Herald lithi usumlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Modenda uza kwazisa umongameli Emmerson Mnangagwa ngengxabangxoza ebekhona kuPan-African Parliament ebangele ukuthi leli dale lehluleke ukukhetha umkhokheli omutsha. Inkundla eNew Zimbabwe ithi kulo eZimbabwe owagwetshwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi lanhlanu ngemva kokubulala umkakhe uMnumzana Godfrey Moshusha ofele ejele kwelebhilithane. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Injani kustudio 7? Siyabonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Mina ngilapha eCholocho, ngiyakhala kakhulu, ngikhala ngeklinika yethu ngapha komathe. Bengilesicelo salaba abasebenza eGoli ukuthi bangazama umzamo wokuhlanganisa imali siyakhe iklinika. Sesidubekile ngokuthisha sisiya konkunzi. Ngiyabonga sibili, ngasincedisa ngabonga nxa lingasincedisa ngalokhu.
Nchona nja, masaka zi wana studio 7, nongeze Washington DC. Ika ama mpita ntugezi mchope. Lapa nyanzelela kakuru ku business center iso chese kuti ama business men anazele kuti kuna napana kungo lili na be hilta kazi kuti apabwene kuti kusikata kuti kaba kepikoti kongo kuna ito tito kano kongo kuna tuwa watu ala ama part time munu loku kuchisho mba sa kungo lili sa kufaka inta mkushani kunga kwa zeli mkushani nebantu nisi kufaka kuti kaba kepikoti kuchisho sa kira kuti wanazele ama business men kuna pana kuketo ama kote mechise ito tisi nenga kuru Nchike nkuna pala St. Josepha, nye kushabangana, nitu njani kushabangana, demuli yako. Nchike njalo nye lepandene, usasibongi nukubuga njani mchukulu. Nibu ya hapa, satika, manager, za Russell, lona lomu, mame St. Anna, niti pila nikokove.
Njani lonke ku Studio 7, njani lonke mina Anaconda, ngikhuluma ngingaphi South Africa. Ukutshontsha kwelitshe leli ebelisebhalagwe, ukuthi sitshone sitshayana ngamakhanda sidinga ukuthi lithethwe bani. Lokhu angiboni ukuthi kuyanceda. I-government inesandla, amapholisa anesandla, kungakho nje lingaboni i-government ihlupha ukuthi ngubani othethe leli litshe. Kumgceke nje ukuthi yiyo i-government enesandla, akudingakali ukuthi ngubani olithethe. I-government inesandla. Amapolisi anesandla kahle kahle umthetho kawukho kuleliyani lizwe kawukho that is why besenza kanje yeah into enziwa igovernment lena ngoba ayinandaba ayinandaba kubonakele nje ngesikhathi kuvotwa nje ukuthi iqhubekela phambili ngokufuna ukuhlukumeza abantu bakumthwakazi ayinandaba that is why ivote against ngoba iyakwazi ukuthi mayivote ihambisana nakho kuzobonakala ukuthi vele inecala lokubulala abantu abaningi ababulawa abafika more than 40,000 abafela into engekho inhliziyo yempi inhliziyo yempi bakhuluma nge tribalism kubona kuyibona abaqandaba ye tribalism kuyenyanyisa lokho kwenzakala izimbabwe
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ninjani. Ngiyaphila, ngiyaphila, ngiyaphila ngiright. Ake sibongeni endaweni esithumela zona ezimnandi. Kodwa ke mina engikhala ngakho ekhaliswa ngabantu basemathebheleland. Kuba namacembu amaningi. Kanti ke kuyadingeka ukuthi sibumbane sibe yimbumba. Bengicela ukwazi kubo ukuthi ubaba uNkomo nomgabe beze bayenze iunit. Ayemangaka ama-distant ayesehluphe. Kuze kwezwe unit ngoba wena bayahlile ukubambana nje ngiyabonga
Studio 7 sakaza obuhle siyabonga izindaba esithulela zona ukhulumayo emdaweni lapha itholosho kwesikatata egulu isigaba labi ngiphawule ngephalabende lase-Africa sibona inqushukushu ezenzakala kuleli phalabende ithi lukulusizi lokokwenzakala basibona abantu abadala benza kanje ukuthi kambe impela ikhona into ezahamba ilunge kwelase-Africa hayi asithwele kanzima abafowethu yikho nje osibona sicela izinkalo singaphandle kwelizwe yiphi inhlangano ezakhona ukuthi isimele ithi ayibona ukuthi asibuswa ngendlela ikhona ukukhuluma mpela ikhuze ngoba zonke iy'nhlangano lezi ziyafana nje azinaba zinto lezi iy'nhlangano kubangwamandla kubangukuphatha hayi kuzima konke lokhu kwenzakala kwelakithi ezimbabwe abantu bakunula ezitokisini abantu baboshwa bancishwa amabheyili kuthiwe 2023 kuzavotwa kube lokhetho olukhululekileyo abantu bephethwe ngalolu hlobo asikhohlweni bafowethu kuzima lukhulu lukhululuyeza mpela imboke khonapho bafowethu
njani emsakazeni ngibingelela ngu-Austin Bofu lona phansi esigodini emsabesi ngibuhlungu ngendaba eyenziwa ngubaba uMalaba eyokwalela esitulweni ababoni ngani ukuthi sebegugile ngoba situle sibhekile kunjalo nje yizani akusikho ukuthi yiye yalwimpi yizani akusikho ukuthi iyathatha yodilizwe sicela ukuthi uMalaba nomnangagwa bake babonisane kahle umnangagwa angahambi ngamafeva izinto efunwa ngabantu savota sirojwa kunjalo sivota and siyazi ukuthi uMalaba is the one who sold the country Malaba nguye wathengisa ilizwe lokho asikubalekele lokho elithengisela uMnangagwa lokho siyakwazi lokho kuhlungu le ndaba eyenziwa nguMalaba yokwalela esitulweni hence i-high court imtshela ukuthi akame kancane yena ubhizi yawomelela kuyabonisa ukuthi there is something behind ngeke izishunqe intuthu kungabasuka ngomlilo ngiyabonga
nabo be kungabalaleli we Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Elemelika selisolele Hong Kong ngokwephula amalungelo oluntu kanye lokuzama ukwesula imbali yokubulawa kwabantu kulelo lizwe ngele China ngo-1989 endaweni eyaziwa ngokuthi Tiananmen Square. Amapolisa kwele Nicaragua angene ngodlakela endlini yomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Christiana Chamorro ngolwesithathu abopha udadewabo. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi kasoze akhethe ikhomishini ezaphenya udlakela olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump edale lephalamende iCongress mhlaka 6 ngozibandlela. Umbiko lo uza ngesikhathi abanye besithi uBiden kumele enze lokhu kulandela ukwehluleka kwamalunga ePhalamende ukukhetha lekomishini ngoba imizamo le yavinjwa ngabebandla eliphikisayo elama-Republicans. Abanye babahlasela liPhalamende ngabamhlophe abaziwayo abazonda abantu abansundu. Abasekeli bakaBiden bathi uzama ngazo zonke indlela ukuqeda linzonto nanku ube ngumongameli weMelika wakuqala ukwethekelela lapho kwabulawelwa khona abantu abansundu abangamakhulu amathathu 300 edolobheni leTulsa bebulawa ngabamhlophe ngo-1921. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-racism kulele leAmerica yinto ezothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi zihlazululwe ngoba yinto ebuyela back to isikhathi seslavery. Umuntu omnyama la emehlweni abelungu akusumuntu okumele abe lempilo efana leyabo. Ngumuntu esingathi second class citizen, and according to them mawu second class citizen bangenza umathanda ngawe ngoba bazitshela ukuthi awulali ilungelo. So yinto i-race yinto vele umhlaba wonke jikelele sengathi yinto nje ebulala ubuntu ngoba ubuntu abutholakali ma kuyukuthi kulabantu abazimisela ukuthi bangahloniphi abanye abantu bangababoni njengama equals. So lento le masikhangela manje even iBlack Lives Matter, masikhangela okwenzakala kuGeorge Floyd, sikhangele okulokhu ekusenzakala ngokubulawa kwabantu abamnyama bebulawa ngamapholisa amhlophe. Kuyatshengisa ukuthi lento le yokungaboni abantu abamnyama njengama equals iyaqhubeka kuleli lizwe. But I think this time around kuzoba lomehluko ngoba abantu labo sebezimisele ukuthi bazimele bayilwele lento. And wathola ukuthi uBiden uwina wakhe aze abe ngupresident khona manje abantu abamnyama, and so laye kumele amake sure ukuthi uyaqondisa izinto ezatshekayo emandulo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Uhambo lukamongameli Mnangagwa kobulawayo lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. ibandla leMDC Alliance eliqhuba uhlelo lokuqoqodela abantu ezindlini libaqoquzela ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho luka 2023. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.